i-behavior ukuziphatha kwabantu lanxa besazi ukuthi kule gciwane le-COVID-19 liyathelelwana abantu bazithola bengela kho abangakwenza bazithola bemele balayine lamanzi kobulawayo le-harare lezindawo ubafice beyisixhobexhobe beminyene khonapho befolele imali emabhanga ukuze bathathe imali zabo umkuru labo World Remit labo lokula amagrocery abo kumalaysia.com la yuzubuko lo ogadwayo oshoto uhulumeni that abantu bagade yona for public transport abantu babeqhubeka beminyanisiwe kungela social distancing ngaphandle kwama mask kuphela ukuthi abantu bayawagqoka ama mask kodwa iningi galiqwaqqoki kuhle kahle kahle nxa ungababuza ukuthi imask bayiqqokeleni iningi liza kutshela ukuthi liqqokele ukuthi bangahlutshwa ngamapholisa.
Njengabalwela ilungelo loluntu, kwini elingakukhuthaza ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi i-COVID-19 ingamemetheki?
Asihlaleni ezindlini. Nxa kungasavumanga ukuthi uhlale endlini, nxa kungasavumanga ukuthi ugcine social distance, aqoka imask, uvale impumulo, uvale amakhala lomlomo njengokuxwayiswa kwe-World Health Organization. Abezinkonzo kasimekeni sure ukuthi siyasani fumigator ama indawo zethu zokukhonzela futhi nesebenzisa ama microphone ukuthi abantu bangayabelani imicrophone eyodwa. Sizame ngendlela zonke ukugeza izandla njengokuxwayiswa kukahulumende lenhlanganiso ye-World Health Organization. Ngoba ugubhu bhani le-COVID-19 alukapheli, futhi i-vaccine kayikabi khona, le-treatment kayikabi khona. Kasizameni ngendlela zonke ukuthi sizilondoloze, futhi silondoloze impilo zabomakhelwane labantu esiphila labo singathelelani umkhuhlane. Yebo kambe sibonile abaningi sigulile sasila kungumusa kaNkulunkulu, kodwa ke sizame futhi senqabele ukuthi singaphindi siwubambe futhi lo umkhuhlane. Kanti njalo sibone njalo ukukhuthazwa futhi ukuthi abantu abafuthe bezinto ezinjengazana lezo ama home remedies amaventilator thina kasilawo eZimbabwe nxa singaba baningi sibili esiwadingayo kungafa abantu abaningi kakhulu. Kasizame nini ngendlela zonke ukuze senqabele ukuthi singafiki kwesigabeni sokuyafakwa kumaventilator angekhoyo.